ngilubona kuludaba oluhle kakhulu ikakhulu ku South Africa ngilubona vele lungayihambi lungathi ngolomthetho kuphela kodwa kuyikufaka i-political statement esingathi khona kuyikutsho okwezombangazwe ukuthi iSouth Africa ifune ukuthi izinto ngokuthi yona isekela ukuziphatha kahle okwama-human rights nxa isiya kumangalela i-Israeli esingathi ngenye indlela ine-moral sense inika i-political morality enhle kakhulu enika umfanekiso omuhle kakhulu njalo inganconywa ukuthi abantu abahlukunyezwa vele badinga umuntu omalapha so ke i-South Africa lapho ikwenze kahle kodwa ke sokuzayifaka ku-spotlight ukuthi sizibuze ukuthi emazweni anjengaboZimbabwe sasibone besekela izanu isenza kanye ngabe kuthiwa bathatha khona lokho abakwenza e-Israel bakusebenzise even khona phezulu eZimbabwe okuqilwa khona ukhetho kube njani kube kungasiza kakhulu mbona ngathi kube kuzabanika isithombe esihle kakhulu abe-South Africa nxa kufakwa phezu kwakhona lokhu abakwenza e-Israel
Sibone njalo iMelika isimale Israel kulolu daba ubona sengathi lokho kungaphazamisa na ukukhululeka kwedanele le-UN court leli
yevele ukukhululeka kwedanele sokuyaphazamiseka sihleli sikutsho vele ukuthi i-America yiyo vele esuka ephethe intambo e-Israel ngenye indlela yiyo futhi ezabe kuyukuthi i-UN idonswa yi-America ngamatomo kutsho ukuthi i-America nxa ingakufuni ukuthula namhlanje e-Israel e-Palestine kungaba khona ukuthula kungakasi elakusasa ila kodwa vele yiyo eluhlupho njalo labo bantu ama-judges lawa layo asikwazi kahle ukuthi bazabe bekhululeke kanganani
abanye abeZimbabwe bathi okwenziwe yi-South Africa yinto ezaphathisa abanye abangabe behlangana lo mbhuqazwe ukuthi labo bebekwazi ukuthi bengaya ngaphi nxa bedinga usizo lokhu ukubona njani
ye iSouth Africa ibingaba ngumthunzi omuhle ibe lidumba lokuthi khona bacathe abantu abama-genocide kodwa uhlupho lwe-South Africa yikuthi impilo yayeneni izenza ibe ngathi ilizwe laphetheya elingekho e-Africa ama-genocide awe-Africa Rwanda i-background yemathebelele ndikabazisondezi kakhulu kuzo zona lezo izinto ezenzakala e-Africa bona kuba ngathi abekho e-Africa ngendlela esibona kusenzakala ngayo